Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Khandeniri osilethele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 11 kaNhlolanja 2023 igama ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Kanti sibonile umongameli wethu ubaba Mnangagwa esamukela amadodana lamadodakazi olahlekwa amaningi ayephumile aya emabandleni atshiyetshiyeneyo, abanye bebeku-CCC, abanye bebuzaphu, abanye bebekumthwakazi.
Ibandla elibusayo elezano PF namhla lamukele abantu okubikwa bephume kumabandla atshiyeneyo agoqela ele MDCT, ZAPU kanye lele CCC.
Abantwana abangamantombazana ngabalendlala kakhulu, bagcina sebenza izinto ezimbi ezishiyeneyo, sebethandana nabantu abadala and then bese bethola imikhuhlane etshiyatshiyeneyo.
Isimo somnotho elizweni kanye lendlala esemaphandleni kubikwa sokufuqa amantombazana asakhulayo ukuthi achiye isikolo ayethengisa imizimba. Kuhlelo abaculi bethu sizakuzwa imbongi enkulu uDesire Moyo ephethe inkondlo yakhe asanda kuyethula. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Ibandla elibusayo lezano PF namhla lamukele abantu okubikwa bephume kumabandla atshiyeneyo agoqela ele MDCT, ZAPU kanye le CCC. Umqondisi webandla lezano PF umnumzana Thafazwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukubana inani labantu elibuyele kubandla labo lifika inkulungwane ezinhlanu 5,000. Umgwali uthe bayajabula kakhulukazi ngokuphenduka kwabantu laba kubandla eliyilo elikhulu kumabandla wonke awezombusazwe kwele Zimbabwe. Liyilo njalo ibandla elaletha inkululeko elizweni. Ubuye wathi bonke laba bantu baphendukele impumelelo abayibona kubandla lezano PF kanye lelizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Joseph Chuma, ilunga leCentral Committee yebandla lezano PF.
Ibandla lethu elezano PF liyafana nje lamanye amabandla wonke akhona kwelakithi eZimbabwe. Nxa lathi sifuna ukwenza imihlangano kumbe kungaba ngamarali kumbe eminye imihlangano nje etshiyetshiyeneyo, siyahamba siyocela imvumo emapholiseni ngoba yiso isidingeko esokubana ukwanise ukubana wenze umhlangano. Akusoze kwenze ukubana sibhode ngemva kwakhonoku ngoba siyabe sisephula umthetho. Pho thina njengebandla lezano PF siyathanda ukulandela umthetho, siyathanda ukwenza izinto ngendlela epheleleyo. Okwehlula abafowethu laba abanye izikhathi zonke bafuna ukwenza lokwana okuthiwa ngesiNgisi confrontation, bafuna ukwenza izinto ezizayenza ukubana kube lengxabano njalo kube lokuze nama stick point nalawo ukugcina sebengane sebesilwa namapolisa bese ungantwa amapolisa kabenzi kahle, kukanti ke bona yibo abangafuni ukwenza izinto ngendlela ezifaneleyo.
Amabandla la athi wona ayacela imvume emapholiseni belandela umthetho kodwa bayaliswa, bephiwa izizathu ezitshiyatshiyeneyo kodwa bathi azilasisindo. Okunye njalo bathi amapholisa akhanya esebenza kumbe engamapholisa ebandla elibusayo. Uthini ngakho khonoko Juma?
Sinje siZanu PF kuleminye imihlangano esiyake siyaliswa ukubana siyenze ngoba amapholisa abenike isizathu esithize esiyenza ukubana uhluphe ukubana siyenze lowo mhlangano esiyabe sifuna ukuyenza. Nxa beyenze njalo siyavuma, silalele, siphanane iziqondiso. Nxa sitsho ubana sitshintshe ilanga lokwenza lokho, sikwenze ngendlela epheleleyo. Kube sekusithi futhi into edanisayo yikuthi kona izikhathi zonke nxa bethe baliswa sebegcona thina njengezano PF, asingeni ndawo thina, ayisiyo mapholisa. Ngiyazi bathi kona amapholisa ngawethu kodwa ngihlela mbuza sithi nxa amapholisa engawethu kungani uTendai Biti eMount Pleasant constituency wawina ngevoti yamapolisa lawa ahlala eGroup yiwa amunisayo ngesikhathi enqoba uTerence Mgubhe. Khonokwana kaJesu uthi hhayi ayisikuthi ngabethu ngabantu nje abasemsebenzini ngama-civil servants abenza into zabo ngendlela yabo belandela umthetho wabo.
Kolije sibone namhlanje eSheraton umongameli Mnangagwa esamukela abamabandla atshiyetshiyeneyo abathi asephenduke kubandla leZANU PF. Liyajabula ngakho yini khonokho ngoba abanye bathi lokhu kungani ngokwamanga izama ukuvala abantu amehlo.
EBhayibhelini kulodaba lwendodana yolahleko eyasuka emzini wayo yahamba yayachaphaza inotho ayiliphiwe nguyise kodwa wathi sephandle sebona sedubekile waphenduka ekhaya. Siyakwazi ukubana uyise wamamukela ngezandla zonke waze wambulalela inkomo enonile udlula zonke ngoba indodana yayilahlekile kodwa yayisitholakele njalo. Yikho konoko okwenzakalayo esikubonayo namhlanje. Sibonile umongameli wethu ubaba Mnangagwa esamukela amadodana namadodakazi olahleko amaningi ayephumile aya emabandleni atshiyetshiyeneyo, abanye bebeku-CCC, abanye bekuzaphu, abanye bekumthakaza, bese amabandla nje atshiyetshiyeneyo kodwa basekubona kufanele ubana baphenduke ekhaya. Ikhaya lona kuyiZANU PF, ikhaya elibutha wonke umuntu, wonke umuntu okwana khona esikhwameni seZANU PF azihlalele achume.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga le-Central Committee yebandla leZANU PF esixoxelayo ekobulawayo. Sibuye sakhuluma njalo lesikhulumeli sebandla leZaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu ngalolu daba, sizweni ukuthi yena uthini.
Okwakuqala okubaluleke kakhulu ukuthi uZulu akananzelele ukuthi iZANU PF eka Emmerson Mnangagwa yiyo iZANU PF eyaqhuba uhlelo lwe-One Party State ngama-early 80s. Bawuqhuba lelo hlelo ngombhuqazo we-Gugu Round okwagcina kusenza ukuthi uZaphu abambane labo, uZaphu evikela abantu ukuthi bengafi. Khathesi u-Emmerson Mnangagwa uyazi ukuthi umbhuqazo ngeke usebenze ngoba abantu bonke eZimbabwe bengakhethi umhlobo abasayifuni zana.
Ndlovu, sibabonile abantu akade bebuthene namhlanje eSheraton eHarare besamukelwa libadla leZANU PF. Obekuhlanganisela lo mna wakhe kamuyi uMorgan Tsvangirai, umnumzana Collins Tsvangirai. Kubikwa baphuma kumabandla anjengeZaphu labo CCC labo MDC.
Asekwenza ke ukuthi babe lendlela ezokuthi batshengisele ungane abantu bayayithanda iparty yabo. Bona inhloso yabo kuyikubhidliza amanye amabandla. Beyenza i-One Party State abayenza belo mgabe ngo-1987. Yikho kwakuqala. Okwesibili okubalulekileyo ukuthi abantu bananzelele ukuthi since savela kuma-last election u-Emmerson Mnangagwa akazange ayenze into akumele azenze ngurhulumente wakhe ukuthuthukisa umnotho, ukwenza imisebenzi bekhona lokuthi abantu bathole imithi ezibhedlela. Okwakhe uhlelo olubaluleke kuye ukuthi ukukonsolidata amandla lokuthi akhone ukuqhubeka ngama-election la azayo. Uhulumende engakhethwa ngabantu kumele asebenzele abantu. U-Emmerson Mnangagwa okwakhe ukuthi yena lemuli yakhe baqhubeke besezihlalweni betshontsha, bethatha, besenza i-corruption beqeda umnotho welizwe.
Kulamabandla agoqela ele-CCC lele-Mthwakazi Republic Party abakhala ngokubana bayaliswa ukuthi bakhankase babe lamarali abo. Ibandla leZaphu lona liyanelisa yini ukukhankasa? Liyayiphiwa yini imvumo yokuba lamarali?
Thina njengeZaphu siyazi ukuthi amabandla avunyelwa nje ukukhankasa. Lathi nje sihlanganela kho abanye abantu beZaphu eGwanda bahlukumeziwe babotshwa kodwa baphuma izolo. So siyakubona konke lokho. Okubalulekileyo ukuthi khona singabile ndaba lakho. Laba abantu ababeya bedisplaywa umongameli welizwe akukhula mongameli ozimiseleyo ukubusa obuthanisa abantu ebadisplaya ukuthi babuye kumanye amabandla. Umongameli kumele abe muntu obhizi esenza into zokuthi kube la ugesi, electricity, amanzi ahlanze leyo lokuthuthukisa umnotho. Kodwa lesi sikliwi esiphethe umbuso weZimbabwe uzasithola sibuthanisa abantu sibatshengisele ukuthi kuthiwa basuke amanye amabandla. Yibutliwi obuphindwe kathathu lobo, buyayangisa. Akula muntu okhokhela ilizwe owenza ubulema obunjalo.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla leZaphu esixoxelayo eseJohannesburg, eSouth Africa.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela lwamsheshwe,
lamlela nampawa fo wembula,
Kuhlelo lwezemaphandleni namhla ukumamanzonzo kwesimo somnotho elizweni kanye lendlala esemaphandleni kubikwa sokufuqa amantombazana asakhulayo ukuthi athiye isikolo ethengisa ucansi lapho okwenjiwa khona amatshe aligugu awegolide. Lokhu sokudala izifo ezithelelwana ngocansi layo isabalale kugcine kukhokhela ekutholeni igcikwane elingapheliyo elengculaza. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Iningi labafundi elathiya isikolo ngesikhathi uqhamuka ubhubhane lwe-COVID-19 kaliphindanga labuyela esikolo ngezizathu ezijiyeneyo ezigoqela ukuswela imali. Abafundi abafika pho senkulungwane ezingamashumi amabili batshiya isikolo kuleli, abanye babo bekhulelwe ngesikhathi se-COVID-19. Owasakhulayo udabuka ebhalula unkosazana Lindiwe Sibindi uthi ukumamanzonzo komnotho lendlala emakhaya sekuthe intanga yakhe isengozini okubahamba emkhuhlane engulamakhwa ejiyeneyo.
Abantwana abangamantombazana ngaba le ndlala kakhulu, bagcina sebeyenza izinto ezibi ezijiyeneyo, sebethandana nabantu abadala and then besebethola imikhuhlane eshiyashiyeneyo, ama-STIs labo-HIV and then sebezithola besesebancane.
Lokho kugcizelelwe ngomuntu osakhulayo unkosazana Constance Maseko layo owebhalula kodwa amanye amantombazana agcine ebanjwa ngamandla okuziphilisa ngokuthengisa umzimba.
Sikubona kuvame kakhulu esigabeni sakithi lapho abesifazane abasakhulayo behamba besiya lapho kugejwa khona igolide kakhulu, besiyasebenzela khona bethengisa imizimba bephila labogweja. Konke lokhu kudalwa yisimo somnotho wesizwe.
Unkosikazi Thando Mawuba yisakhamuzi sematanangombe kwanda South, yena uthi umumo omnotho usuhlukuluza amantombazana emaphandleni okudala ukuthi acine eduka ngelizwe eziphandela.
Abanye baya emadolobheni, abanye bayachapha imifula besiya emazweni. Ekucineni kwakho konke batholakala sebesenza izinto eziphambene lokumele kwenziwe ngabantwana abangamantombazana.
Unkosazana Tsepang Ndlovu umqoqo wenhlelo zenhlanganiso yeleso Memorial Trust enakekela abantwana bemaphandleni layo khala ngobuyanga obedlela abantwana abangamantombazana emakhaya.
Ngenxa yendlala abaningi babo bagcina beyenda besesebancane kakhulu endaweni yokuthi ngabe bayabe besesikolo, bagcina sebebona ukuthi kuyenda kungcono and bayendele ebantwini abadala.
Uthi njengenhlanganiso banenhlelo zokuphathisa amantombazana ahlukumezekileyo.
Siyabakhuthaza ngokubafundisa amalungelo abo ukwenzela ukuthi bakwazi ukuzimela kusasa, bakwazi ukuthi okuyikho yikuphi yibo and labadala abadala bayibo abahlala nabo labo. Siyabakhuthaza sibakhumbuze ukwenzela ukuthi bengathathi amathuba ngoba abantu abadala labo bayabe bebona ukuthi hayi lo mntwana uyaswela.
Iningi lamantombazana ezikolo zemaphandleni ezansi emandebeleni kaliphuji isikolo ngezizathu ezijiyeneyo ezibalisa ukuswela imali esikolo kanye lokuzithwala bengakafiki esibangeni sokuhlela imuli. Lanxa ugatsha lwezemfundo soluvumela abafundi abazithweleyo ukuthi baqhubeke ngemfundo besesikolo bengasaxotshwa, iningi kaliphindi liluqhobe ngemva kokuzithwala ngenxa yokuyangeka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sibonge u-Albert Ncube ngohlelo olugxila kokwenzakala emaphandleni. Umsakazo we-Voice of America uhlonipha ilanga lokunanza ukuqakatheka kwemsakazo ye-radio nge-World Radio Day. Inanzelela ukuqakatheka kokusakaza kwe-radio lendima ekudlalayo ekufundiseni lokwazisa abantu abatshiyeneyo emhlabeni wonke jikelele. Umsakazo we-radio uqhubeka ungumsakazo osetshenziswa njalo othenjwa nguZulu okwedlula eminye emhlabeni jikelele, njalo uphathisa umthelela wembono ukuqa ukuxoxisana okukhululekileyo lokubumba umbono womphakathi. Umsakazo we-Voice of America uyaziqhenya ngokuba ngeyinye yemsakazo ephatheka kulokhu. Indikimba yalonyaka ethi Radio and Peace igxila kumandla yemsakazo ye-radio ukuchiyana lokuxabana lokukhuthaza ukuthula. Okwamanje sizweni ingxoxo kaSithandekile Mhlanga kuliviki kuhlelo lwabesifazane.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula ukusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngamantombazana. Sixoxa lo Councillor Sinikiwe Mutanda oka Ward 10 eNtumbane owaphatheka kumkhankaso wokuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa kulindawo.
Kube nomkhankaso obuvutho kakhulu ngoba sinanzelele ukuthi izidakamizwa seziqedile abantwana. Maybe engingakutsho futhi ukuthi njengentumbane sibe le challenge enkulu ngoba libonile kumaphephandaba kupoti ukuthi kule bantwana bangu 17 particularly from Ward 10 entumbane akade be admitiwe engutsheni because of ama drugs. And entumbane it's one of the hotspots as ama drugs. Kulabantu abaningi abathengisa ama drugs including abantu abangomama labantu abangama youth. So esikwenza ukuthi sizame ukukhuthaza le ntanga yethu ukuthi baphume kuma drugs bazame ukwenza imisebenzi yezandla.
Sesikhangela ikakhulu kwabasakhulayo batholakala yini labangamantombazana abasebenzisa izidakamizwa.
Ngike ngezwa ubuhlungu soon after Christmas sibe lomntwana obe involved kuma drugs. Sasesigijima sesizwile ukuthi engabe ngaphi indawo yangkhona kuthiwa isemigalo emigalo next to iManyewu primary school eNtumbane khona phana. Sithe sifika kwatholiseka ukuthi kulabantwana abangu 13 and ekade simlanda umntwana wahle wagijima weqa wabalekwa jumpijura kule next door. Phakathi kwabantwana abangu 13 bona labo abangu 4 akade bekhona bokungabantwana abangamantombazana and abantwana laba abangamantombazana they age between the age of 14 and age of 17 yibo kade bekhona. Okubuhlungu ukuthi ikusasa laba bantwana laba asisakwazi ukuthi lingaphi ngoba nxa betshaya nathi ama drugs abo bebhema ama drugs abo they end up not knowing ukuthi bayenza ngoba abangu-2 laba bantwana babelele phansi bengakwazi ukuthi kunokwenzakalayo and amapholisa ayareida almost twice a week khona lapho emigalo but akulalutho oluyenzakalayo.
Kuyini obona ngani kungaqeda lolu hlupho ukuthi labo abantwana abasakhulayo bengathathi izidakamizwa?
So njengokukhokheli into esicelayo yikuthi sicelise ukuthi kube lama awareness and the lathi njengabazali sizama ukuthi sikhulumisane labantwana. Into ebuhlungu ama drugs asonto kungathiwa ibeke phansi ingathiwa into esesandleni. Nxa umntwana esengenile waba exposed waba into drugs kunzima ukuthi aphume. Okubangela ukuthi nxa sebeswele imali yokuthi bethenge ama drugs bantshontshe baze bantshontshe endlini lapho abahlala khona yiloba yini abayithola yamankomitsho amadekoda yiloba yini bende baqala betshontsha into ezincane ama-$2 in at the end of the day bagcina bethatha izinto ezinkulu. Sike saba ne-matching isanda kungena e-counseling I think that was 2019 si-match as demonstrator against abantu abathengisa ama-drugs but akula lutho olumayo and okwakathos the situation it's even worsening.
Ubona ingani kungani intumbane kuyiyo ehlaselwe kakhulu luhlupho lwama-drugs?
Okokuqala yikuthi intumbane ayila youth center for ama youth akuthi atshone elezilibazisa enze kutshiyene beyithi ngokwama arts beyithi ngokwani but intumbane ayila youth center ayila community hall sikukhangelela futhi ukuthi intumane it's one of amalokithi asemadala. Uhlupho lokunaye ukuthi abadala abanikazi bezindlu abanengi, abanye basemakhaya, abanye sebabhubha, sokusalele abazukulu. Uzathola ukuthi abantwana maybe bakhona lapha ekhaya, abanye sebesemazweni, kumbe abanye sebezihlalela kwezinye izindlu, sokulabazukulu kumbe sokulama tenants abantu abarentayo. Abanikazi sibili bezindlu ababa basungula izindlu ephakathi kwantu bona nawo akula not even.
Leyo bekuyingxoxo lo-councillor Sinikiwe Mkandala Ward 10 eNtumbane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga nikhonapha eWashington DC.
Sibonge uSithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazane. Okwamanje sekuyisikhathi sokwamukela uChris Gande esiphathela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lichona njani izilukandaba igama ngo Chris Gande siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba lamhlanje sixoxa lembongi uObed Dube yena onqoswe emgcimbini wakwele Tanzania lapho atshengisa khona ubungcweti bakhe. Wawuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Sakubona mfowethu, waqala ngibingelela abalaleli emagumbini mana womhlaba bese ngiphinda ngibingelela labasakazi bonke. Ngiyajabula kakhulu nami ukuba semsakazweni.
Ungasitshela ngamafitshane imbali yakho ukuthi wazalwa ngapi, wakhulela ngapi?
Mina ngingu-Obed wakoDube, ngiyinzalo yeZimbabwe eMatabeleland North. Ngazalwa eLupani eDandanda esigaba sakomthenjwa ku-BH3. Ngafunda eKenyandavu Primary School, ngadlula ngaye siyamagoza Secondary School, ngazokwenza ibanga laphezulu ucebo kuhle i-advanced level eMosia Thunya High School. Ngingumntwana nje weLupani, ngiyinzalo yeLupani, ngikhwele khona, ayikho nje indawo senke ngayiphila ngaphandle kweLupani.
Sikhuluma nje useTanzania. Ungasitshela ukuthi ufike njani khona ngapho, njalo ngawapha amanye amazwe osuke waya tshengisa ubungcweti bakho?
NgiseTanzania, ngimenywe emkhosini omkhulu kakhulu othiwa yiSaudi Zabusara. Lonyaka ile thematic tofauti zethu utajiri wethu ukuthi ngesikhathi ukuthi our diversities our wealth. Ekubeni kwami lapha abantu laba abaqoqwa lomcimbi bathanda inkondlo engayihayayo kuze kutshone umongameli waleli lizwe wakuthiwa nguJohn Pombe Magufuli. Bayithanda kakhulu, basebethanda umsebenzi wami, bathi bacela ukuthi bake bangxuse ngizobona ukuthi basebenza njani labo, babona ukuthi ngihaya njani inkondlo. Yikufika kwami lapha. Amazwe sengiwahambile, ngisiyahaya inkondlo ngelaseSwatini, Mzansi Afrika, eleBotswana, iZambia, sengifike eEthiopia, ngafika eGhana, ngafika eKenya, namhlanje seTanzania, sengake ngafika la kwele Jalimani.
Akukhona yini amanye amazwe okhangelele ukuthi uhambe khona uyotshengisa isiphiwo sakho lesi esokuba imbongi?
Qiniso lihle msakazi, ngihlala ngikhuleka ngilele phansi ngize ngiqephuke, ngifisa ukuthi uNkulunkulu angenele, ukuthi isikhathi sikaNkulunkulu asandanga uvinjwa umuntu. Empilweni yami, enhlizweni yami, ngiyafisa ukuya performa eNgilani naseMelika, kuthi Africa amazwe engifisa ukuya performa kuyo bantu ilizwe laseRwanda nelizwe laseUganda. Ngiyakhuleka kakhulu ukuthi uNkulunkulu ngawe uyangenela. Ngiye ngifike kulawa mazwe, kunini bantu ngangilo isuku zeTanzania, kodwa nanku uNkulunkulu emuhle kangaka, bantu sezwangivumela namhla ngilo sengizengaluxoba nganyathela.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngibonga nje abaxhasi bami, ngibonga abalandeli bami, ngibonge nje wonke umuntu okhona emhlabeni. Bese ngidlulisa isifungo esikhulu kudlubonga abantu awunozindaba, intathele zindaba zonke, yizo ezingiqamisileyo ukuthi umhlaba ungazi, yizo ezingilandelelayo ukuthi umhlaba wazi ngami, yizo ezinika isikhathi sokuthi ke zibhale ngami ukuze ngaziwe ngumhlaba. Ngibonga, ngiphinde ngibonge, ngibonge ngokuqile, ngiphinde ngibonge ngomoya wechurch. Ngithi bakithi ngesintu kuthiwa ukungabonge buthakathi isandla sedlula ikhanda.
Lo-ke bekungu-Obed Dube imbongi. esixoxalaye ecingweni ekwele Tanzania. Uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Asidibaneni njalo ngivikezayo isikhathi sinye. Igama nguChris Gande lilali.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Siziphethe ngohlelo abaculi bethu. Namhla sihamba lembongo enkulu Desire Moyoxide ephethe inkondlo yakhe asanda kuyethula elesihloko esithi ngangisemncane. Untunkamile Inkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Ngangimncane kodwa ngabona konke. Ngawagqoka amabhulugwa lezigamba iviscose ngayigqoka late isiphume kufashion. Mina isithupha sezenge ngasithatha imali ngayigcina kuvetina. Isinkwa sako aroma ngasidla amahlamvu kuyistela thile Thanganda. UKenyan Banana ngambona edlule egwabalanda ngezimoto zakhe. Umjoba ngawugade ebhuthini sinabe nga-44 inyawo siphambana.
Lapha umoya oxide uyamthatha umuntu ngelihlo lengqondo ambuyisele eminyakeni yayizolo. Ngitsho lama 2000 ayengakathwetshulwa yingwe ngaleso sikhathi. Njengoba engalona idlozi nje nangu ezikhulumela.
Ngiyabonga emsakazi. Ngikhuluma ngazo zonke isikhathi leziyane zeluthi lobisi. Ilizwe lisaseluhlaza tshoko. Ngesikhathi kusasemnandi ngikhuluma ngempilo yami ngisasekobulawayo. Akula nto entsha engiqabukayo engayaziyo. Yikho engikhuluma ngakho engakhula ngubona, engakhula ngikwenza, engakhula ngikudla, engakhula ngokugada, engakhula ngujayiva, engakhula ngunambitha. Yiyo impilo engayiphilayo mina ngisasemncane.
Okamala, omacho mina ngababukela ku-WWF. Usisi wayigcobi American Girl, umama sebafihlele iambi yakhe. Ngakukhula siwabona ama-petticoat ekuthayi kwamasanda ke bayakopela emaceleni. Sasilawo ama-record abo divorce case number 1 labo Ntuksi Malax. Ngayinathi Tarino iCoca-Cola siphosele ilitshe embodleleni tudumi bengokunye kube mnandi. Sageza ngeqaqa ekhaya edolobheni bewatsha nge-impala labo perfection. Idola izuka leshieleni kwagcina ngathi. I-Cambridge yaphelela kithi. I-National Anthem entsha yaqala ngathi. Usamora mashele bamdula ku-helicopter sesikhulile.
Ngizwe ukhuluma ngezikipa moyoxide ezazibhalwe ukuthi yekelo munye wena uzamdabulela. Isicathulo lezikipa ezazibhalwe ayachisa amateki pho indaba kabani zakukhuta usazikhumbuli.
Hayi ke njengoba ngithile ukuthi ngiqathanisa kakhulu ngikhangeleke kwelami icele engakhula kikho. Maningi ama-comments abantu abakhula bethi bakukholisa bakubona bakugqoka. Okuthi ukuthi amateki ashisa amateki ingoma kaMessi Bakhela ngiyithando kwamagama la yakhula idlalwa. So-ke hhayi amateki lana bakhona babagqoka ngiwabona. Mhlawumbe adengeke ngifake konke njengasikhathi sinye ngoba kuningi osokungasekho kwakukhona sokuchakulela. Hayi ngizakhumbula amateki khonokho nje ukuthi mina ngangichanga amathenda futhi ubaba echanga i-farmer shoes. Umama egqoka isanda kulelana le-plastic eliyi-brown ngombala.
Ngastretch inwele ngekhuhlo elaliphuma eziko. Mina ngathenga i-half bread yesinkwa eyayigoqelwa ngephepha eliyikhakhi. Isiwitshi sasitshintsha ama-colors sagcina ngathi amafathi ngawadla.
Uqathanisa impilo yayizolo leyanamuhla ungathi kwehlukene njani zehlukene njani?
Into ekhona ukuthi nxa umoya oxide ekhangele emuva ngisuka ngibe lamahlumela amahle asuka emile impobo ezinhle ngizwa kubetha umoya enhliziyweni lemicabangweni yami ukuthi hayi kwakukuhle ngoba lakhona nje masikhuluma ngokuthi amabhuku esikolo sasiphiwa mahala dala kwakuhle kakhulu. Masiqathanisa lamanje khathesi hayi sidla indlala sitsheba ngodubo.
Amapholisa ngabona mina ngigqoka amabhulugu amafitshane ayikhakhi ingubo yephuma ngayembatha. Omazithemela ngababukela belungisa imigwaqo yithe gwabalanda. Amahelikopta ngabona mina ngaweza ememeza ebhoda phezulu emagwegwe ethi hlalani phansi ezindlini lingaphumi seligonjolozele. Mina ngangimncane ngezwe.
Siyabonga Moyoxide abafisa ukuthenga amadlalade enkondlo yakhe bengathola uMoyoxide kunombolo yathi 2633431948. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uMagumede ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmirwa